Lamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Nango umhlonishwa esixoxa la yilamhlanje.
Salibonani, ibizo lami ngingumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala, abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabone ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi benze ezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye i-discrimination, abanye indaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo lo abasafundayo amabhuku alamabala amakhulu ngenxa yokuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama sunhat lama lip balms ale SPF sikhangele yonke iZimbabwe, sinikeza ke umuntu wonke ole albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane wekhensa esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, labana ababeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathengeleke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%, then obaba ke bebese bethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups, njalo ama offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lohlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu yabehamba lo mntwana elangeni engamqokisa ngingwane ecwa ukuthi engqe umntwana vele unjalo uzajintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abazali abacina sebedivorsa, sincenga umphakathi ukuthi lawo nxa usiza ukuthi kule nto yabantu abale albinism kumbe kulama workshops, go there la uye kuzwa ukwenzela ukuthi kusasa ungawelwa into enjalo awusoze utshaywe luvalo, uyabusukwazi, uyabusu understand ukuthi uhamba njani. Njalo siyabe sifundisa futhi ukwenzela ukuthi sicitshe ama cultural beliefs ukuthi ungalala lo muntu ole albinism uyaphola nxa lo mkhuhlane, abanye bathi ungaxhawula umuntu ole albinism yabalelaki, abanye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenzisa njani. So we need to end khonokhana, singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye.
Ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidibana lemgoqo ethile?
Umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle, ama resources wethu malutshwane. Uhulumende uyanceda kancane ebantwaneni ukuthi khona ubafaka ku-BIM, but asibo bonke ke abafakwa ku-BIM, abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethwele nzima. Ngapha kufuneka amafutha, ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale lesikolo, ngapha isikolo sakhona siyabe sikhatshana ilanga liyatshisa, especially emakhaya. Sesisiya-ke ku-health, yikho lapho-ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngekhensa. Abanabazali abasesikhiweni singathi bangcono, but emakhaya and njengangapha kukhensa, umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dingi betadini kumbe hhayi ngama-sunburns, ungabohamba elangeni. Qala nje kungokuyiqhubu nje womile. Kuyaqa kudle phakathi. Ngabona so uphumele phandle which means phakathi soqedane lawo. So mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibedlela I think bona amadokotela bethu. Nga umuntu ele albinism engafika enganule lokungamaqhubu okungani akuzwakali. Behle bemkhangele ikhensa yakhe kuhle kutreatwe kungakayikhathando.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Mavelas Chuma. Owazakala ngokuthi Queen of Batonga. Olwela amalungelo abantu abaphila lombala omhlophe. Osebenza kunhlanganiso ye Noble Hands Zimbabwe Trust. Logatsha lwayo lwe albinism connect. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni. Kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.